Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19.
Ukukhuluma okunjalo ikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi.
Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khube sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT akukuthi uKhube wayekhona emhlanganweni we-standing committee owenzwe ngeviki edluleyo ngamanga ngoba wayengekho.
Umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakakufani no umuntu wonke.
Umongameli Joe Biden usethule umthetho oza kwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula ukuthi bengazangena elizweni leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso zabodokotela labanye abalwela ilungelo loluntu sebesole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. UMangwana wethulela imbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo esithi bakhona abanye odokotela abangababulali abafuna ukubulala inkokheli yezanu PF. Sikhuluma nje sokulabaphathi intambo bakahulumende abane asebebulewe yi-COVID-19 njalo abanye bathiwa ibalalise phansi. UMangwana ucithile umbiko wakhe ngemva kokuba inhlanganiso zabodokotela ezibalisa eZimbabwe Doctors for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association zisole amazwi la. Zimkhumbuza uMangwana ukuthi kulabo dokotela abahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sixoxele Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMangwana iveza kahle kamhlophe ukuthi kabahloniphi odokotela, kabahloniphi science. Ukukhuluma okunjalo ikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi. Yikuhlasela isithunzi sabodokotela lokho okuthiwa ireputation ngamazwi angafanelanga akhulunywe angasiloqiniso. Aveza kahle kamhlophe ukuthi abakwazi abakhuluma ngakho. Abantu abafayo baningi kakhulu ababulawa ngodokotela. Ama ministers afileyo uchwane kakhulu lawo kabulawa ngodokotela ayafa ngoba avele kuyafiwa ku-COVID-19. Esikubonayo ukuthi ama-ministers kahloniphi imithetho yomhlaba ye-COVID-19 ngabahloniphi imithetho yomhlaba yeZimbabwe. Bayathelelana ngokuba besenza amadili lamaphathi ama-birthday party bengabantu abadala kulokuthi bavikeleke bahloniphe umthetho. Abahloniphe umthetho benze lokho abakutshela abantu bengakutshela abantu okunye bona benzokunye.
Kahle kahle kuyini okungakusenzakala lapha ukuthi baze bakhulume into enje? Yinto azicabangela ngayo yena uNick Mangwana kumbe kukhona abake bakukhulume ngabe bonke beyinkokheli yezanu PF ngenxa yokufa kwaba kwenkokheli yona ebandla lona leli?
Into ayikhulumayo uMangwana ayimangaliswe ukuthi ikhulunywe kayisho ngqondo yakhe yedwa, ingqondo yabo bonke abaphezulu khona ngale ngokuba vele kabelatshwa eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa eChina la kwezinye izindawo bavi njenjwe i-COVID-19 ukuthi bangayikhona. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubone becabanga lo dokotela bethu ukuthi bangabathakathi. Thina sesajwayele ukwelatshwa ngodokotela balapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi balolwazi, bazama ngayo yonke indlela lokho abangakwenza esimene esinzima kangaka. Kodwa ke laba sebajwayela ukubanjwa ngabanye amadokotela kwezinye indawo, yingakho bebabona odokotela bengabathakathi. Kanti ke kuqakathekile ukuthi upresident aziphathe ngendlela ehlonipha i-COVID-19, ominister labo ngokunjalo bangakhuluma okunye benze okunye, bangafundisa abantu okunye benze okunye, bangathi abantu bangayemadilini bona bayemadilini, bangathi abantu bangayemayo kuma birthday party bona baye kuma birthday party. Kumele bahloniphe imithetho yomhlaba, bavikeleke lesizwe sonke, sivikele ngokuziphatha okufaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, njalo engcwethi ehlaziya ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje,
ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Abedlula amakhulu amathathu 313 babanjwe leli gcikwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, njalo iningi labo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa 157 ngabe Harare. Kwalandela abakobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana. Kwababhubhileyo iHarare iyakhokhela njalo ngabangamachumi amabili, kuthi lezi ezinye izigaba lazo zaba labanye abalutshwana ababhubhileyo. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni owenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Ibandla leli lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka i-standing committee ngeviki edluleyo kusetshenziswa inhlelo zobulembu be-internet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube watshela i-Studio 7 ukuthi inkokheli yonke yebandla yayikhona emhlanganweni lo.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhukazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisa ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi.
Ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, saqala ngokumbuza ukuthi uMakhuphe wayekhona na emhlanganweni lo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Umama uGqirha uKhuphe nizokhumbula ukuthi wabanjwa umkhuhlane we-COVID mhlaka 30. Uthe sebanjwa i-COVID ke hayi wasesiya ku-isolation. Namanje nje usalwisana lakho, njengoba bengingasho maphambilini kwami kwamanye ama-interviews esiwenzileyo ukuthi umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke. Kukuphendula direct umbuzo wakho, hhayi umama kaka-attendi any meeting, kakakhulumi lutho lwepolitiki from mhlaka 30 lokhe wabanjwa lo mkhuhlane we-COVID-19. Usalwisana nawo nje. Into aseyikhulumile kuphela angitshele yona ukuthi abantu abenze konke okusemandleni ukuthi bangalibambi leli gcikwane le-COVID ngoba hayi liyabulala ngempela.
Yena kodwa uthini ngodaba lobukhokheli bebandla le-MDCT? Elokhu ezayiphikisa yini impumela yokhetho olwenziwayo kwakhethwa umnumzana Douglas Monzora.
Engakaguli umama ngizokhumbula ukuthi uke wabamba i-press conference. Nami ngeke ngabambi press conference ngikhuluma izinto ayengitshele zona ngokwazi kwami and le position ngiyazi ngakashintshi ngoba ngeke ngakhuluma nami nobaba uprofessor Madu ethi ulinde ukuthi umama asile bese beyaqala ukukhuluma kodwa into ayikhulumile yikuthi hayi awukaze nje akungeke nje kulunge ukuthi lo kya kwenzekayo kuvumakale ukuthi ikhona ngempela okubhalwe ku constitution eyo party even nelizwe nayo ne supreme court ibingacabangi phela ukuthi abantu bazochaywa abantu baphoselwe phandle kwenzakala njengendlalana elakubonayo kumabona kude oemlenjini lana ebizwa ukuthi ay internet so ngimgcine elapho bengingakezwa okunye okungayisikho lokho angifuni ke ukuthi bese ngiyafaka amazwi emlonyeni akhe kodwa ngifuna ukuthi ngimgcine elapho nje ta so sizozwa ma esengathi uyalulama mama ukuthi inkulumo yakhe lo baba uprofessor Maduki hambise yakuphi
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika nkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC chabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iziphathamandla zikahulumende ezimbili umnumzana Joel Madiza lo wayengumkhokheli wamapholisa emajele umnumzana Faradzai Zimondi baphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe njalo bazabekwa kuyona le iviki kodwa akukhulunywanga ukuthi nini. Omunye wabo umnumzana Sibusiso Moyo uthiwa uzabekwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Bonke bona laba ababhubhileyo babulewe yi-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-intanethi ele-News Hawks lithi wayeyingcwethi kugatsha lwezokukhalipha kwezomvikela umnumzana Zephania Nkomo kasekho. UNkomo ubesebenzela inhlanganiso eqoqa imbali yevuyo lezibra iMafela Trust. UNkomo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabona lwesitudio 7 linjani rathina siyaphila sithi phambili ngoshanisa phambili ngoshanisa makhuphe phansi sikhona thina sebangivote ishanisa 2023 kafika masinye savetile babo ishanisa sigama amandlovu
sasalibonani salibonani lonke lisebenza kustudio 7 ngizathanda ukuthi lami into ifahlafahla nje okuncane ngokuthetheyo mina into engikhala ngayo ukuthi sokuthiwa lockdown futhi ekhaya abantu laba bebuyile ekhaya bethi bazayenza njani bayenza njani la abantu ababuyile ekhaya ngoba abantu phela kade bebuye ukuthi bazodlala ilokho ikhefu besekhaya bona manje uma sokuthiwa lockdown bazakwazi njani ukuthi bebuyele emsebenzini mozo ukuthi baphelelwa emsebenzi so hayi ngiyacela ukuthi hayi upresident kazame ukuthi like lokhuze ngoba phela abantu abasebenza edokuzeni angeke bekwazi ukuthi bephile lapha ekhaya njengoba kulendlala engaka ekhaya babezama ukuthi la beziphilise manje uma selibavalela lena ekhaya ngama-lockdownini isithi benze njani mina engikhulumayo ngikhulumani lapha elokuzeni ngiseplantla ngeke ziqambe ibizo
allo studio 7 mina engikubonanga abantu laba abasola kakhulu bethi ye America sizitshengisele kuthini kuntheni ungathangani ngabantu bezanu laba abafuna ukuthi kuthiwe ama sanction ka khutshe ye afaka ilizwe laleseli lamanye ama sanction yalungakhangela abantu abadistractive vele ngabantu abamnyama koloko ngabantu abamnyama kusuka lapho ngela mizi kusiya phephela kwala America kusuka kusuke violent kwalo kusekela izano bese kudistort izinto eziningi bese kufuka ukuthi hey America umhlaba wonke kuyini America America la yilizwe koloko kukhulunywa uTrump idemocracy yabo iright ngoba kathesi bekungakadutshulana labantu bekungakabotshana labantu ngakulapha izano eyabe isifake 10,000 abantu ejele 50 bebebulewe ezebejijele kweyindawo so please bantu abamnyama akelekele ukhuluma indaba zeamerika yena ukhuluma ngokwenu kwezano kwekhaya lapha that's rubbish
sanibonani njani ngathanda ukulalela indaba zestudio 7 ngise-South Africa ekhaya kuseplant into ekhona ukuthi angazi ukuthi ngazithola kanjani okanye ningakwazi ukuthi nibe ningisendela kule namba ngiyabonga ngiphelela nami khona pha nginawo amane
injani msakazo westudio 7 ikhuluma lo Mankala njalo endani yasesitezi umama kaluyanda ngithi cela ningifakele umlayezo wami ngivulele phambi izinto zinzima ngikhuluma nje namhlanje inkukhu ikhwelile kunzima abadala basebenzi abadala baphinde basuke kubo Christmas imali yakhona iphelile so abala mali yokuthenga imbewulise lokho yagcina last year September kunzima ncedani ncedi langabozukho besike lathi sikhona sizafinyelela ukugada noma kuyi-COVID kunje yabonga mstudio
sanibonani basakazi besitio 7 ninjani mina ngumkhokheli ndlovu soyalofane kodwa kwamanje ngisebhotane phendulele ubaba osekuthamisa kule phathi leli sithi libe phathi linalivuka izolo into zephathi lizeli zikhulumayo yi-2 feet kuphela ekuthaiwane shana ama-2 feet kuphela kathesi uzabona umnyaka noloziyaphela izindlana ezabakhona ukuthi isitha ngeke belisinqobe lisingafuni kathesi umngwanzura uyadlelana lomnangako anizesithi iphathe enkulu singabona msakazi
linjani bantu be-studio 7 siyabonga kakhulu ukuthola indaba eziqondileyo elisitshela zona nsuku zonke mina lombuzo nje kulobaba lo othena kubizwe uChamisa abuye ezochasisa ukuthena ule party uyazizwa nje nalomuntu ayinto ayikhuluma yena kahambe ebuza uMonzora wathi lo makhuphe ukuthi khona abantu abalabo bangazi nxa esitheni uChamisa kala party uzama ukutshona kayazi into akhuluma ngayo lo muntu lo
ngelela kustudio 7 igama lami uBheki Moyo wasetsholotsho umadabu ezibunzi ambonga nje labantu bakithi endaweni esembonile ukuthi bayazama labo thesi sibona nje obaba usebhuku usadingani uyabuya nje nama-sanitizer emngcwabeni kumbe emhlanganweni ebuya nama-sanitizer nikeze umvillage worker ehambe efafaza abantu izandla labantu sibile emngcwabeni lapha bayakwanisa ukuthi begqoke ama-mask kodwa-ke ngingazile ukuthi yi-social distance engabona nje iBulawayo laphana sihamba sivikana namaphoyisa kodwa emabhasini kazukho anzange mbone i-social distancing ngoba nje siyabe sihleli nje ukuba nje sigade amakhombi kodwa-ke hhayi bona nakhona bayasanitize manje akusafani nakudala lami nje ngibingelela emsakazweni abasakazi bakithi abasakaza izindaba ezimnandi ngifisa nje nami ukuthi lami ngingathola ithuba ukudlulisa amazwi afana nalawo ukuthi ngaye lezigaba zonke emakhaya abantu bayagqoka amamaski ngiyabonga abalaleli mbonge nabasakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwa ndaba womhlaba owe International Criminal Court uthi usubophe owayekhokhela ibutho leseleka elakwele Central African Republic esetheswa amacala ombhuqazwe. Mohammed Said Abdel Kani ubikwa eziningele emapholiseni. Abatshengiselayo edolobheni lakwele Dutch ele Eindhoven batshise izakhiwo batshaya amapholisa ngamatshe bebhikitsha phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus abathi kumele yekethiswe. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule umthetho ozenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe abalisa ele Brazil, UK lamanye amazwe awezokazi le Europe ukuthi bengazangena elizweni lemelika kumizamo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegciwane le-coronavirus elitsha elibikwa lilobukhali njalo lithelelwana lula. Lokhu kwenzakala inani labalegciwane leli kwele Melika selisedlula izigidi ezingamachumi amabili nanhlanu 25 million kwabhubha abazinkulungwane ezingamakhulu amane 417,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ohlala esigabeni seTexas.
Umnumzana Gande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke umhlaba wonke kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni ngeDallas eTexas kubi kakhulu sibili umkhuhlane uyamemetheka njalo sibona indawo eziningi zivala njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani babe ndawonye babe baningi abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili kuyabonakala lenani labantu abaphubhayo kumbe mhlawumbe ngithi abawubambayo kubonakala nje likhwela ngakho hayi kunzima sibili umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni ukuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le COVID-19. Kodwa ke sivumelane ukuthi hey ziningi into esezikhulunywe lapha lezi zibizwa ngolimi lesingisi ukuthi ngama conspiracy theories engakuchaza nje ngesindebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezethusa ezenza abantu bethuke nxa kukhulunywa ngaleli Jackson ngakho abanye bayesaba kungesikuthi kabafuni kodwa nje ngendlela nje okulenkulumo mayelana nayo le Jackson kwenza abantu besabe njalo abantu balelungelo lokuthi besabe kodwa ke sinanzelele ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ngaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson ngakho ke kunzima mnumzane sizake sibone ukuthi kuzophetha ngani sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga umzimba wami usubuhlungu ngapha la ngapha kuyethusa khona kana abantu ngakho okwakhathesi hayi kunzima asazi lokuthi singathini kodwa yebo bakhona mpela abantu abethukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.
Lo ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas.
Umadlela sikhobokhobo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni oyenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Umongameli Joe Biden usethule umthetho ozakwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo noChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.